uZulu wakobulawayo ubethe gwaqa emkundleni eWhite City Stadium enanza ilanga likaZibuse. Abantu babuye ngobunenye emkhosini wanamhlanje lapho obekusenziwa imicimbi etshiyeneyo. Umphathintambo wedolobho lakobulawayo unkosikazi Judith Ncube uthi ilanga likaZibuse belilihle njalo abantu baze ngobunenye ngemva kokutshelwa ukuthi lolu lusuku lomuntu wonke kungakhathalekile ukuthi ngowaliphi ibandla lezombusazwe. Omunye wabasakhulayo ongene umcimbi walamuhla uthi ilanga leli kalisoli ngoba limkhumbuza lapho avela khona besuka ebugqilini ngoba khathesi sebephila ngcono.
Mina njengomuntu omuthi ilanga lelanga lesoni libona lile nkukuwo kithi lisikhumbuza futhi lapho sadlula khona sesisuka ekugcilini okhokho bethu besiza kugeneration ngoba athi sesiphila kuyo sesiphila impilo enhle engasela budlwangudlwangu njengakudala.
Unkosikazi Nobuhle Moyo isakhamuzi sakobulawayo uthi kaboni ukuthi isizwe sithakazelelani ngoba udubo luyakhula.
Ngambona ukuthi independence sicelebrethelani, ngani sicelebrethela ukuthi udubo lube wese. Akula 20 intshayezi.
Omunye wabasakhulayo uthi ukunanzwa kwaleli langa uyakusekela kodwa inkinga yokuthi abatsha kabananzwa.
Mina independence njengomuntu omutsha ngiyayithakazelela kakhulu kodwa ngisuke ngibe lokudana ngoba thina abatsha sikhangelela.
Emanzwini akhe emele umongameli Emmerson Mnangagwa, unkosikazi Ncube uthe yena iZimbabwe lilizwe elihle kakhulu ngakho wonke umuntu kumele aluthakazelele lolu suku ngoba igazi elachithekayo linenye kakhulu. Ekhuthaza uZulu ukuthi ngazame ngamandla wonke ukuthi izinto zihambe ngendlela elizweni wonke umuntu azizwe ekhululekile kube lenkululeko kuye wonke umuntu omdala lomncane. Abantu bakobulawayo bakhanye beluthakazelela lolu suku ngoba baphume ngobunengi bezonanza uZibuse ngokubuthana eWhite City Stadium besenza imicimbi etshiyeneyo ngokuthula kungela budlwangudlwangu. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.